into esiyenzakala kathesi e-Ukraine ukuthi nje uBiden ubecabanga ukuthi umnkosikazi Harris ubezanqoba ekhethweni, but akusayenzakalanga kanjalo ngoba bona bebethembe ukuthi kumbeni sokufika next year ngathiwa iRussia bebezayithambisa ukuthi bayishaye okude okunjana. But ngiyabona uMnumzana Biden sephuma kathesi uhle wathi kumele anike izikhali zona lezo ku-Ukraine ngoba siyakwazi ukuthi impi yangkhona has been going close to 1,000 days kathesi. Sokudistroywe i-property eningi, abantu abaningi sebefile and akula solution. And lokho engikubonayo lapha iRussia ibichaya i-Ukraine in all facilities and i-Ukraine ingavunyezwa ukubisela. So it's like umuntu ma lichana ngencindi omunye ebotshwe izandla zakhe and engakwanisi laye ukubisela. So kathesi i-Ukraine isikwanisa laye ukuchaya khona ngapho okuyimportant khona and sizabona ukuthi iRussia izahamba kanjani.
Kulokwesabela ukuthi impi le ingagcina ingenelwa ngamazwe amaningi. Ubona kungenzeka lokho yini? Kanti njalo uMnumzana Donald Trump nxa esethatha intambo zombuso ngozibandlela esengumongameli, ubona eqhubeka enikeza ele Ukraine izikhali yini?
Ukuthi amanye amazwe azangenela vele bebelungiselela khonokho in the past 2.5 years. Ngiyabona i-Europe yonke has been ready and amanye amazwe anjenge-China le-North Korea lokho benika iRussia izikhali. So kungathiwa yi-proxy World War 3 esiqalisileyo on a slow ember. Ukuthi uMnumzana Trump engena uzamisa konke lokho kungathiwa sokutricky kathesi ngoba phela mamadoda eChina awusoze uphonge ungenela phakathi udeyilina alike lime khona-ke into eliyenzayo. It's very difficult ngoba kathesi sokulesikhathi esiningi abantu laba beChina. So iRussia layo yabe ifuna okwayo, i-Ukraine layo ifuna okwayo. So ukuthi uMnumzana Trump uzabe lokhu esekela uMnumzana Zelensky, hayi lokhu angikuboni. But i-Europe has been preparing for that eventuality eyokuthi i-America will pull away its resources. So bona bancedise i-Ukraine ngoba siyakwazi ukuthi i-Russia uMnumzana Putin wakhuluma wathi yena engaqeda khonapho vele ungena kuma-former Russian states and republics abuyele to the very big Soviet era eyayikhona, the big Soviet nation. So yikho abakungakufuniyo khonapho e-Europe.